amakomiti wonke nje aqhuba lomsebenzi abika ukubana aseyenze kuhle kakhulu ikakhulu nxa sikhangela abonhlelo zokuhlela ukuhamba kwabantu okwendawo lapho kuzayenzelwa khona lomhlangano okuphathelane lokubunjwa koluhlu lwabantu okumele bebuye lendlela abazabonakala ngazo esingathi izithupha zakhona ama-identity kukanti njalo kukhangela njalo lezimiso lezisekelo ezizabunjwa kuleyo ndawo konke okuphathelana nalezo zinto sokusebangeni elihle kakhulu sebehambe ibanga elikhulu sokulungiselelwe indawo zokuthi abantu bazathwalwa kanjani kanti njalo le ndawo yakhona isibhadalelwe lamapholisa aseyazisiwe okuphathelane lama-marshals lama-security labo bonke nje abantu abazabe besebenza kubana lomsebenzi ube ngumsebenzi oqotho konke ngezokudla lani lani konke kukhanya sokusebangeni elisuthisekayo sibili ukuthi hhayi umhlangano usungenzakala
lizayenzela kobulawayo ngaphi kwakhona kahle kahle i-congress yenu le
edorobheni lemakhokhova e-Stanley Square idorobho lemakhokhova sizananzelela ukubana-ke lidolobho eliphethe imbali enkulu kwele Zimbabwe xa sikhangelela ngezepolitiki kusukela ekuzalweni kwelizwe lezimbabwe inkululeko yezimbabwe kungakho-ke nje kukhethelwe indawo ukuthi kube ngenye-ke ezathi ukubana ibe yindawo eza hambelana lobuqotho bokwenza izinqumo zokuthi ibandla le-Movement for Democratic Change liqhubekele phambili-ke liqhuba umsebenzi elalisungulelwe ukubana liwenze ikakhulu kukhangelelwe indaba zokuthi kulethwe ukuhlonitshwa kwe-constitution ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu ukuhlonitshwa kokuthula lokulinganiswa kwabantu lamathuba abo elizweni lezimbabwe
alitshaywa luvalo yini ngenani labantu elibabone emhlanganweni kaChamisa
alukho nje uvalo olusitshayayo ngalokho abakwenzileyo langenani labantu bonabo akade bekhona ngoba ungathi uyakhangelisisa abantu akade bekumhlangano lowo mbuthano kababuchamisa nabangani bakhe bekungabantu abaningi iningi lakhona belivela ngaphandle kwedolobho lakobulawayo amabhasi abonakele amabhasi amaningi kakhulu abuye evelela kuharere road amanye evelela ku-Beitbridge road okukhanya bekungamabhasi avele endaweni ezinjeabo zishiyabane labo masingo ezinye amanye nje azezengozi esebuyele ezindaweni zawo so asiyonto esethusayo kobulawayo sikujwayele ibandla elibusayo lezanupf lalo belilokukwenza ukuthi libise abantu sibili abamangalisayo bevela kwamanye amadolobho kodwa khona lapho kuwadi yona leyo iphelandaba lapho kuyabe kulo mhlangano nalowo uthole ukuthi impumela yokhetho iyabafundisa isifundo sokuthi awuthathwa umuntu evela kwelunye uhlangothi lwelizwe abuye kwenye indawo ngoba kasozavote kuleyo ndawo kufana nje lamadlwane lawa kade bewenza ukuthi nxa isikhathi sokuthi umuntu adle sesifikile yebo kambe ubedlala amadlwane pheke izitshwala zenhlabathi nxa isikhathi sesifikile indlala sifikile umuntu ungena endlini adinge ukudla kwangeqiniso ngakho-ke ibandla le-MDCT likhokhelwa ngumama makhophe ngesikhathi ukhetho solufikile abantu bazakubona ukuthi bavotele ubukhokheli obuqotho obukhuluma izinto ezisematheni lezisenhliziyweni zabantu bezimbabwe hatshi lokho ukuthi umuntu uyabe buthanisa abantu abavela kwezinye indawo abesesenza ngathi ngabakobulawayo acabanga ukuthi uzaqila wonke umuntu akuqili lazikhotha emhlane